Osomabhizimusi bathi imithelo kakhansili wabo iphezulu kakhulu njalo sebephelelwe zinkomo bezama ukubhadala imali lezi. Umnumzana Zinkabi Sikhosana uthi babhadala amadola angamashumi lasitshiyagalolunye ngemva kwenyanga ezintathu.
Siyakhala thina abantu bemangwe nendlela esiphethwe yi-council. Ngemva kwenyanga ezintathu esitolo babefuna. Babe befuna $90 yomthini wempahla. $90 sekusikhamile, sikhanyiwe. Sasa sithengisa inkomo every 3 months, siyathengisa inkomo every 3 months, siyathengisa inkomo kwenza ukuthi ubhadale umthelethu ngoba isitolo zethu abantu abakhona bala abalalutho, abantu abangumaovet abaholayo lamanesi lamatitsha abasabuyi le mali sebeswipa khona negrosari yabokusiya thina singala mali. I-council ibuya lamapholisa uthelela ipholisa iphethe isibhamu emnyango.
Ugcizelele wathi sebesenza imizamo yokuxoxisana lokhansila kanye lelunga ledale lephalamende ukuthi kuqondiswe lokhu kodwa akukalungi lutho, njalo uthi bebesesaba ukukhuluma ngohlupho lolu kuhulumende owayekhona kodwa khathesi bakhululekile ukukhuluma.
Sithwele nzima amabhizinisi awemangwe district. Ngizamile ukukhuluma namakhansila ukuthi into le yasikhama ukuthi sishiye imduli yethu, imduli esayiyakhayo sizashiya njani imduli esayiyakhayo sisibalekele nje. Abanye bavalile ngenxa yokuthi abalagomu, abalagomu labo sezibhekile ngenxa yokuthi besifisa ukuthi njengokuqala kwasasesaba ukukhuluma ngenxa yakahulumende kamgaba ngoba yathi ungakhuluma uzesawuduzanaa ngabantu ebusuku. Khathesi siyakhuluma ngoba sifuna loye ngani yekethi sezithu ukuthi a-a u-MP ngamlanda laye u-MP into le iyasikhama asikakhona sibona ukukuthengisa ukuthi kuvukuthela ibhayisikile lodwa asikakhonisa into le iyasikhama sicela umthele buyele lapha yayikhona uma sasithelela kanye sikurulale lapho ungcwala abantu abaholayo
hayi amandla abandayo
kumele ukuthi sithele kanye ngonyaka ayi khona ka-4 ngonyaka $90 ka-4 umbani olayo akuyo asike ngoswayipa asikani ungaswayipela bani akula besi mina ngithabe kakhulu ukuhlangana lomuntu wesithethe sethu ngoba abengingakwazi ukuthi ngaya ngaphi ngethi abesithethe seven nxalibali number sicela libale kanyenanikancane kwenza ukuthi sizibambe inhamba lezyani uze sikhulumisane bengizathaba kakhulu mina ukuthi ngokuphela belingifonela lingivuza ukuthi kuhamba njani lapha kuhamba njani ikhansila isithwalisenzi.
Evumelana loSikhosana omunye usomabhizimusi umnumzana Militsi Dube uthi okubazwisa ubuhlungu yikuthi imali abazibhadalayo azikhanyi ukuthi zisetshenziswa ngaphi ngoba kungela ntuthuko esiqintini lesi.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine njalo lokuthenga ngikho cash kwangikona kuba nzima kakhulu. Sasisuka lapha sigade siye Plumtree eTowni kumbe kokulawa lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipa kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwasenesikhathi ukuthi ugade uzoyefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali eyabulayo eyabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe ku-i-cocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho labo baya befuna imali iyi-cash. Ngabo ezikhathini eziningi futhi sicaza into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesize sithungezelwa ngabantu ababe besegoli ukuthi kusiphathise kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangikhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe lapho.
Isakhamuzi esixoxe le-Studio 7, unkosikazi Sarah Khuphe, uthe abathengi kangako ezitolo ezisemangwe ngenxa yokuthi imali ayitholakali, ngakho sebehle bethenga kobulawayo kumbe bathunyezelwe ukudla lempahla yezihlobo ezise-South Africa.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine, njalo lokuthenga ngikho cash kwangona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siye Plumtree e-town kumbe kobulawayo lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipha kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzefika khona ngale kuya kufuna imali. Imali yabulayo yabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe ku-i-cocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo babe funa imali iyi-cash. Ngabo ezikhathini eziningi futhi sicela into esabe sizifuna ziyasiphuzisa sesize sithungezelwa ngabantu abayabe beseGoli ukuthi kusiphathise, kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sebe sizijahile ukuthi sibe la.
Osomabhizimusi beZimbabwe sebelentengo ezihlukeneyo empahleni eyodwa ngenxa yokusweleka kwemali. Osomabhizimusi bathi lokhu kufaka intengo ezehlukeneyo bakwenzela ukuthi benelise ukuyawoda ezinye impahla, kodwa lokhu kuba nzima ngenxa yokuthi ibhanga elikhulu leZimbabwe liyaphuza ukubanikeza imali. Emaphandleni lokhu besalele emuva ngokungafaki indlela ezihlukeneyo zokuthengisa. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.